sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola muyela go Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2022 uCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukubotshwa kwesiphathamandla sikaHulumende kudala inkulumo eZimbabwe.
Ayisuye yedwa bakhona abanye labo abanjengayo uDavid Karoro.
Isikhuphuka phose nsuku zonke intengo yempahla eZimbabwe.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile, kodwa kwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yelelizwe ayisathengi.
Isikhuphuka phose nsuku zonke impahla yentengo yempahla, njalo owalwa impi yenkululeko uthi waphose wafa ngesikhathi sombhuqazi wekugrawundi.
Mangwe lapho yikho la ngabona khona kuthi yalapha seku right. Uba bathi befika bathi isikhali zakho lonkomo zingaba.
Uhlelo lweEjulinki lunceda abantwana abaningi kwele Zimbabwe.
Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngapi ezifundweni zakhe, njalo imali abalayo inganani, njalo lapho abafuna ukuyahlala khona, uyafunda khona, yindawo yipha abayifunayo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ulubhekise kwele-Switzerland okuza kwenziwa umhlangano we-World Economic Forum. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuba uMnangagwa ugangelelwe ukuthi uzazama ngamandla wonke ukuxoxisana labosomabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo eZimbabwe. Umhlangano lo ungenwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo, osomabhizimusi labanye. Kulabantu abaningi abagoqela akubakubandla leZANU-PF abathi kumele umsekelo womphathintambo kahulumende obona ngezokulima okuthiwa ulecala lokweba imvundiso yabalimi lokunye okuphansi kohlelo lwabalimi athoniswe ngemfanelo. Bathi umnumzana Douglas Karoro obotshwe ngolwesihlanu ecatshangelwa ukuba watshuntsha amasaka efertilizer ayisilinganiso se-700 kg inhlanyelo yomumbu lokunye umele abhekane lamacala la hatshi ukuba abonakale esehambahamba emphakathini. Umnumzana Believe Gawule ngomunye walabo abakubandla leZANU-PF abathi kulabanye abakuhulumende abanjengomnumzana Karoro ababisela muva imisebenzi kahulumende.
Mbona ngani kungumsebenzi oqondileyo kakhulu ukuthi abantu laba babotshwe. Ukubopha vele nxa abantu abayenza into zenkohlakalo lezi, eze-corruption, kumele kuqalele phezulu khona ngale, qale kutshaywe phezulu khona ngale, kusehla kusiya phansi. Yiko kuqakathekileyo kakhulu ukuthi umuntu onjengominista onguye okhangelelweyo ukuthi osengxenyeni yokuthi abantu abaplanela ilizwe nxa eza ntshontsha akulanto engahamba, ilizwe lingeke lihambe. Ngokunjalo mbona ngani kungumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi kubonakale kubotshwa abantu abanjengalabo uDeputy Minister lo uDavid Karoro. Ayisuye yedwa bakhona abanye labo abanjengayo uDavid Karoro. Yibo bona abantu abanjengabo Karoro abayibo ababulala inhlelo zikahulumende. Bona upresident ubanikile umsebenzi ukuthi bamncedise ekutheni barane ihulumende leyo. Kodwa ngamasela.
Umnumzana Malaki Nkomo laye okubandla elubusayo uthi ukubotshwa kukaKarolo kuveza ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulwisana lobukhohlakali kwele Zimbabwe.
Kuveza njalo kutshengisa sobala ukuthi ubukhokheli bukapresident uDavid Mnangagwa abuwelelane le-corruption, njalo ngokwenza konke lokhu kutshengisa futhi njalo sobala ukubana uhulumende akula muntu okhandelela ukuthi khona yena uphezu komthetho.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uthi kugcwele amasela kubandla elibusayo.
Lokhu kakusimangalisi ngoba vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende wamasela kusukisela kudala. Abantu bazakhumbula ukuthi ngo-1998 uKumbirayi Kangai esese nguminister we-lands and agriculture watshontsha umumbu owawungwemali eyayisedlula 228 million Zimbabwe dollar ngaleso sikhathi. Kwathi ngeminyaka eyalandelayo oChikore labo bengominister of energy bekhangele ngezamafutha London laye wanatha ipetrol kumbe idiesel yelizwe eyitshontsha. So ke ubusela buvele busegazini labo abantu bezanu laba.
Wacubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi abantu abalezikhundla eziphezulu kuhulumende ababotshwa kwele Zimbabwe.
Kuzanu kakubotshwa muntu ebantwini abalezihlalo abaphezulu, kakujwayelekanga ukuthi kube lo muntu obotshwayo ngaphandle kokuthi kungumbango waphakathi esithi ngesiNgisi i-factional fights. Angithembi ukuthi angabe botshela ubusela nje ngokuba amasela maningi kakhulu agcwela phezulu futhi makhulu kulaye. Ngakho-ke ukuhlala kwabezihlalweni kusho khona ukuthi ubusela kabubophisa eZimbabwe ngaphandle kokuthi nxa ulecala elinye mhlawumbe lengokuthi usekela abanye abangathandakaliyo kumbuku opposition kumbuku faction erongo kuyo iZANU PF. Kodwa khona nje ukuthi webile ukuthi webela abantu akubophisi. Kudala abantu besebelwa ilizwe lidilizwe ibusela lokho behamba emgwaqweni lokho besezihlalweni bengabotshwa, kanti kusengahlalahlala nje aphi bail aphume kuphele khona lapho icala singabe sisezwa lutho ngalo, kudilizwe ubufakazi aphume nje discharge njengomuntu ongonanga lutho.
Lokhu kusekelwa umnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, othi baningi abakuhulumende abatshontsha okutshiyeneyo.
Njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma sathi indaba yokutshontshwa kwemali yomnotho welizwe ikakhulu ngabantu abakuzanu, lowo ngomunye wabanye abaningi aba-involved kundaba-ke yokutshontshwa komnotho welizwe ngabantu abakuhulumende, okuyinto okufanele ikhangwele. Kufanele ukubana-ke i-anti-corruption iphiwe-ke amandla ukubana ibophe njalo okuthiwa i-prosecution ngesilungu. Njalo-ke kufanele ukuthi kukhangelwe abantu abatshontsha imali kuma-diamond lazindaweni zonke ezijeneyo kumnotho welizwe. Imali siluza more than 2 billion elizweni through ama-illicit financial flows, okuyimali-ke ephunyisa elizweni ngendlela engekho emthethweni. Njalo-ke kumamayini imali kuyatshontshwa-ke umnotho welizwe kumamayini, okuyinto okufanele ikhangelwe. Yikho-ke thina sikhuthaza uhulumende labo bonke abasebenza emthethweni kubana-ke kube lama-investigation njalo lokubanjwa, kungabi yinto yokubana-ke umuntu uyabotshwa erilizwe kusasa, okuba yinto engekho-ke esustainable nxa sifuna ukudila le ndaba ye-corruption.
Kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezabotshwa zisetshenziswa amacala okweba kunhlelo zikahulumende kodwa zakhululwa ngumthethondaba, zikhoqela umnumzana Obata Moyo owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Wasethiswa icala lokweba imali efika izigidi ezingamajuma isithupha $60 million okwakumele isetshenziswe ngesikhathi ilizwe lisanda kulwisana ngegcwane le-COVID-19.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebephila nzima ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempuphu, isinkwa lokunye. Bacela ukuba uhulumende angenele ukuze benelise ukuphila kahle lemuli zabo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ngumnumzana Dariro Muriro ohlala eGlenview eHarare.
IZimbabwe iwomile, iloba ibivele iwomile kodwa kwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayiholayo le eMelika, ikakhulu izisebenzi zikahulumente. Lokho sokuyenza ukuthi ukuphila kube nzima, abantu behle ukuthenga isinkwa, isishebo, impuphu, konke sokuyenzwa yikhona lokhu ukuthi abantu abalama.
Uyakhala lo mnumzana Lixon Chuma ohlala eNyathi esabelweni seMathebeleleni North.
Ngiyesihlabisa lapha eZimbabwe lapha eNyathi, embona ukuthi kuqakathekile uhulumende ezame lapha akwanisa khona esihlangabezi esenta kumbe nesiyenzile okuningi ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlali sako Zimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo ama basic commodities awathi khona yokho kuthiwa ama basic commodities sokubhula
lokho kusekelwe ngkosazana Bertha Phiri ohlala eWestley eHarare othi uhulumende kumele angenele kudaba lokukhuphuka kwentengo yamafutha okupheka impupho isinkwa lokunye
okukhwela lokho sokusihlupha kakhulu especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa unjani ukuthenga lokulalo kya ithukela ngiyathenga impupho ngiyathenga kodwa lawo abadubekayo manje sizabayenza njani igovernment siyacela ukuthi at least inike lawo abadubekayo ukudla
okhokhela inhlanganiso yabo somabhizimusi Confederation of Zimbabwe Retailers umnumzana Danford Mtashu uthi udubo liselizweni lubangelwa yimpi ephakathi kwele Ukraine leli Russia esidale ukuba ukhuphuke intengo yamafutha ezimota.
We are not isolated. We live in the global village and the interconnectedness of the global market is in the north.
Ngasiphili sodwa, iphila lamanye amazwe. Lokhu kwenza isimo sethu sibe nzima. Ikakhulu nxa sikhangela ukuba umnotho wethu uthembele kwamanye amazwe. Kumele sikulungise lokhu. Ngcwethi kwezomnotho, umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukhuphuka kwentengo yempahla kubangelwa yikukhwela kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele.
Lokhu kwenziwa ukuthi nxa amafutha ethengwa athengelwa ukuhambisa izimpahla lokudla emavinkilini. Intengo yamafutha ingakhwela osobhizimisi kabathathi imali yakhona yokukhwela beyikhipha kumaprofits abo. Hhatshi, izithelo zabo bafuna vele zibe zilokhu ziphezulu.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele umsakazi weZBC Izolo Ntambama ukuba impi phakathi kwele Russia lele Ukraine yoyebangela ukuba ukhuphuke intengo yempahla etshiyeneyo elizweni. Intengo yempuphu eyisilinganiso se-10 kilograms ikhuphuke isuka kumadola angamahlanu emelika yayafika kumadola afika phose itshumi $10. Intengo yeswinka namhla ikhuphuke isuka kumadola phose angamakhulu amathathu 270 kusiya phezu kwamakhulu amathathu lengxenye 352 RTGS. Amafutha okuphekisa lawo asebiza intengo ephezulu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezamaphandleni lokhu sisesigabeni seMangwe esabelweni seMathabeleni South. Kwezamaphandleni siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rangato Khuphe walwa impi yenkululeko ekubutho leZebra. Wayebizwa ngegama elithi Masibisa ngesikhathi sempi.
Ingubo lezihlabeni ziyala kathi thindane enya uqala lana yakwenza uhamba lana ukuthi Wamana mama
iti amaina baba
aha
musa ndichemele
yei
kene ndafa iwondo ndimindakazita musa ndichemele kene ndafa iwondo
yei Masibisa
eh sitese sikona ngale sesibona sesithi kwatu amkabu kochela bazali baba wo aye jela bazali tina siyeza siyeza stwele Zimbabwe kanda wo aye Zimba yekanda
ingoma lezihlabelizi
siya hoy ho hay korela hay 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 komando hay hay
ehe come gorilla hay hay komanda hay hay Ngo uli duhlabela lapho mbobo.
Zazivizo. Hayi kukona waye.
Waye
kokela. Thina silandele emuva kuphela.
Idolo phezulu.
Eh, ake mkabuko, tjela bazale ekhaya wo. Haye, tjela bazale, thina siyeza. Siyeza, tjela Zimbabwe kanda wo. Haye, tjela bazale, thina siyeza.
Umdala wombona wena kwa ngoko.
Kakhulu.
Hey,
kakhulu.
Yabuyilizwe. Wongabona sokuthiwa sisifaye.
Nansi St Paul.
Kusothalinga.
Kusuka eSt Paul kwase kuthiwa zeliyohlanganiswa labanye. Sasuka eSt Paul ngaya eBulawayo. EBulawayo ngangena eLwelini, ngaphuma eLwelini.
Ngoba lisotshe.
Ngaphuma eLwelini ngangena eBread Barrack, ngaphuma eBread Barrack ngayongena eNkayi sendlisotsha. Ngaphuma enkayi ngayongena ekezi ngaphuma ekezi ngaya enyanzura yikho lapha engawuphumela khona
wadimobilizwa.
Ngadimobilizwa kona lapho
inyanga. Manje lapha isikhathi kuground usesochini wena.
Isikhathi seguground ngikade seka, kade seka la.
Wosukichiwe.
Isikhathi seguground babuya bazombamba plan 3.
Ethu.
Sithi siyohola idimob. Kati bona basekhila abana babe mbaba isibamba. Sabathe sibambile lapho. Sathatha sofakwa emangwe. Emangwe lapho yikwela ngabona khona kuthi yalapha seku right. Babathi besuka bathi isikhali zakho lo nkomo zingaba.
Bibuza wena.
Ngathi isikhali mina sasarenda. Bathi ulamanga. Umuntu wami lo lalo kwakule ring la kule ring la. Amazwane la ayithu kule ring la. Kwakule ntambo kule kunye ungathi imthina lo thungayo lokho. Mabethi. Bethi.
Babe kufaka koloko.
Ehe, mabethi ugetse. Uyabona kukhanya inkanyezi ezi blue lezo kuzeni. Mina ngathola sengimazi kuphela uthuvise kuphume. Ayineka ubhothi uthuvele eliqindileyo. Yazi selo seligeleza kuphela la.
Ngobuhlungu.
Ngobuhlungu lokho esifile. Kwathi kusuka lapho nginjalo orenkade ngike ngafambisana. Ngathola ukuthi sengilaliswe phakathi kwabanye abantu. Ma ngithi anyikinya sontwa labantu sebefile. Ngathi ngithi ngathathwa labantu sebefile mina. Ha. Lapha sekuyi problem lekazi la. Futhi mbayi 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 ngabona kubuya omunye. Ngipholisa nomfazi. Ngathi lelele ke. Uvukile? Ngathi ngibela. Babe ngithatha. Ngiyotshintshwa ngiyofakwa kwenye indawo. Yiko lapha engahlala khona. Kanti sihlala khona lapho nje basiplanela. Ngoba bona babethi bafuna amagorilla. Imota zethu zazobanjwa ekhezi ebridgini. Leli sinaro bridge lelela. Incane leba. Kuthiwa siyobulawa. Bora kanje siyobulawela ngapha.
Bora silifake imota zilihamba.
Yaha.
Ukuthi wena uhlekile ukufa lapha. Somele efela le ekhezi.
Yiko lapha safika sabanjwa amapholisa ebridge ndlalala basiphendusa bayisibuyisela futhi ngapi.
Lahamba imota kabani lapha emasosha?
Ezamasosha.
Bayisiphendukisa.
Yaha. Basiphendukisa. Sayikhezi. Yiko lapha sagadwa ngamapholisa right through. Sathi suka khona lapha sesibuyisela emakhaya. Amapholisa remake sure ukuthi labantu bagadile ibhasi eya kosibani, ibhasi idumile bakhamba.
Amasosha la avuma ukuthi lithathwa amapholisa.
Ye.
Kuthi amapholisa angazange khona ngawo ukho.
Hayi ngabe ngangisi, angabe sangafa kudala. Ngabe sangafa kudala.
Usuvele uziphelile ukuthi vele asenze yawo. Lali bangayo imoto le ikona.
Inamba ngeke ngiyazi ngoba indlevu lezi. Kade kuyintwala zodwa konke lokhu kade intwala ibrugu lapha kade kungela
kanje uthatha ngapi lapho
kade sithungela ngeplastic kamasipara lamnyama la lala uplastic kamanyama
uthatha ngapi intwala lapha elivele lokona
akula ngubo akwasange sembathe ingubo lapha wawungayimbathi
wathatha isikhathi singanani lapha
ngahlala 9 months
siyabonga kakhulu ke ezachisa sibanda ubexoxa lomnumzana Langato Khuphe owalwa impi yenkululeko. Yesterday 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isizalwane sakwale Denmark okuthiwa zabulala umkakhe lo mntwana usegwetshelwe ukulengiswa kwele Nigeria. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lifuna ukungena kuhlanganiso European Union. Aye lamhla asilazo ezamasiko salethulela ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke sizakubonisana
ngelizwe silthola encwadini ezakha njalo esizabala ke izakha isahluko sokuqala sizaqala kuverse 10 siza kuma lapho siya kuma khona kufundeka kanje ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi uma zithi hamba nathi siqamekele igazi sibhacele ngeze ungenacala sibagwinye besezwa njengendawo yabafileyo besaphilile njengabehlela egodini yonke impahla eyigugu siyakuyifumana gcwalise izindlu zethu ngempango verse 14 yenza inkatho yakho phakathi kwethu sibe nesikhwama sinye sonke ilizwi leli namhlanje ke lisitshengisa ukuthi abantu baba ngothathekile abantu sebalahla unimbeza ngokufuna izinto abakwaziyo mpela ukubana isizo zabo kazi bafanelanga iBhayibheli lapho esibale khona lithi ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi nxa kutsho ngezoni lapha ngombono wami yebo lo lalowo angatsho ubana isoni umuntu onjani kodwa ke lapha ngikuthatha njengokuthi labo okuthiwa bayenga amadodana namadodakazi abantu kimi yibo engithi izoni yibo abaphambanisa inhlala kahle yabantwana nxanti abantwana kangitsho laba abantwana be-Sunday school abantwana be-primary ngitsho wonke ozelweyo osesazi ukuthi lokhu kuhle kubi izoni nxa zisiyenga singavumi sikhumbule ukubana izoni kazibuyi zifike zime phambi kwakho zithi mina ngiyisoni zibuya kwesinye isikhathi ungazinanzelele ongaphika ulandule ubana lowo muntu angaba yisoni umuntu angabuya egqoke isudu emangalisayo nxa elanga litshisa aze abanjelwe isambuleni nabanye kodwa kusala ukuthi ingaphakathi kwakhe yabe iyinkalakatha yesoni engxenye abuye ethwele lezipho eziningi zokuhuga abantu uba bamlandele ebubini bakhe ungayibala kahle uyibuyele le ndaba le ikhuluma ngokuthi nxa usuhambele zoni wena ndodana uza kuthola okuningi ube yingxenye yabo inkohlakalo yiyo ekhona abantu bathengisa imphefumulo yabo ngokwamukela izipho ngokulandela izoni ezizabaphambula endleleni lokuqonda babatshengise ubukhazikhazi nobucwazicwazi bomhlaba bathi silandeleni nxa besala lalokhu esikufunayo siyakuthatha ngendluzula siyakuthatha ngodlame umntu uyakhangela umuntu okhulumayo indoda embelinina elikhanya lisutha hamba emota enhle abanye baze behambe ngendiza mtshina phezulu babe sebesithi buya ke lawe siza kuqathela lawe kancinyane bantu benkosi singavumi uyengwa izoni singabi ngothathekile singathandi inotho engcolileyo singathandi ukudla okungcolileyo yebo singakudla ngoba sithi silambile kodwa lokho okunye kuyafana lokudla isono ngobana kuvela kuso isoni
asikhulekele Thixo uNkulunkulu olungileyo sicela umzalo othando lwakho kusikhokhelele singaze sathatheka ngendlela zezoni ngoJesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
zabatha namhla sixoxa lomnumzana Themba Ndlela omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Educational Link elungisela abafundi indawo emakolejini emhlabeni wonke jikelele.
Ye, unjani Ndlela?
Hayi ngiphilile, uphila njani lawe?
Hayi siphile mfowethu. So ke akusitshele lapha siyabona kule olunye uhlelo elilalo i-International Education Link. Kuyini khonokho?
Lolu luhlelo lokuncedisa abantwana ukuthi bathole izindawo emazweni ezokufunda kuma university.
akukhulume ngakho sibili ujule usitshele ukuthi uhlelo lolu vele lume njani. Umuntu nxa efuna ukuba lazi kumele ahambe njani.
Uhlelo lolu ngolokuthi nxa umuntu ethi edinga indawo siyathola ukuba nokuthi abantwana labazali basuka behlupheke kakhulu nxa kuyikuthi bafuna ukudinga izindawo emazweni. Kunjalo ke baye kanye bekuthola ukuthi hayi kulula ukuthi bakwenze lokhu kodwa nxa bezenzela bodwa bathole ukubantu bathole ubunzima bokuthi bathole izindawo. Thina umsebenzi wethu ngokubancedisa ukuthi bathole indawo njalo bathole lamaviza okuthi bayefunda emazweni.
Libancedisa njani ndlela?
Thina into esiyenzayo because siyabe sikwazi ukuthi ama-university afunani. Siyakhangela lokhu alakho okwezifundo ukuthi ume ngaphi ezifundweni zakhe njalo imali abalayo inganani njalo lapho abafuna ukuyahlala khona uyafunda khona yindawo yipha abayifunayo. Kwenzela ukuthi nxa umntwana esiya endaweni lapha ayafunda khona abe khululekile njalo impila kahle yakhe ikhangeleke kuhle angasuki abe adlunguzeke nxa ekhona le emazweni.
So nxa uqalisa vele umuntu umbamba njalo ukuthi ugcina ukukhuluma lapho libagola njalo lapho ukuthi likhulumisane.
Sile website esingathi ebulenjini lapho abathi bathi bafile abafaka khona ama details abo bese siphenduka kibo sizobatshela ukuthi hayi njengoba usufake ama details akho lapha thina esikukhangileleyo ukuthi kuyini ongakwenza kuloku yinhlawulo okukhona ukwenzela ukuthi zilathi sikwanise ukuthi sisebenze okuzafanele akwenze. Sisuka lapho sesimdingela indawo sesivumelane laye ukuthi yikho lapho sibili lapho afuna ukuya khona. Bese sinxa sesivumelane laye sesimtholela indawo leyo singamtholela indawo leyo sesikhangela ukuthi yiziphi indleko ezizaba khona ngoba kuyafunakala ivisa. Kuzafunakala njalo imali zesikolo zokuthi aregister as a student. Sizathi hayi azikhuphe lezo mali bese simenzela konke ukuthi ayenelise ukuthi abe umfundi waleyo ndawo ayikhethileyo. Njalo bese simlungisela le visa ngoba ivisa iyaqhakathekileyo uzathi nxa kuyikuthi abanye bayathola indawo kodwa behlile ukuthola amaviza okuthi bayefunda lapha abafuna khona. So thina siyabe sesikhangele sahlolisisa sakubona ukuthi hatshi lo muntu ngalokho alakho uzakwenelisa ukuthi ayefika kulelo lizwe ngoba izikhathi eziningi abanye bayazidingela indawo kuthi nxa sofika isikhathi sokuthi bathole amaviza okuyafunda khona behluleke ngenxa yokuthi izinto ababelazo ziyabe zingahambelani lalokho okufunwa yilelo lizwe.
Yeah, sizokuthola ke ejuling siyanceda abantu abaningi kakhulu baningi kangakanani
umnyaka wonke nje nxa sikhangela umnyaka udlula siyabe sesincede abantu abedlula more than 1,000 abantwana siyabe sibancedile ngoba asikho kuphela eZimbabwe la sise South Africa sise Botswana sise Swatini sise Zambia le Mozambique. So sinceda kusadak lapha sibakhulu kakhulu ekuncedeni abantwana ukuthi bayefunda emazweni ngoba into esiyabe siyikhangile ukuthi abanye bayathi bekhethe indawo yokuyafunda bethola ukuthi lapha sebekhona mhlawumbe inhlawulo zakhona ziphezulu kakhulu bese kuhlupha sibe khona labantwana zofanele bephenduke ekhaya o lapha efika ehlale khona athola ukuthi impilo angayijayelanga le bese kufanele umntwana usehlukuzekile khona ngale sesehluleke ukuthi kanti manje aqede njani izifundo zakhe.
So liyabalandelela.
Yes, siyabalandelela thina umntwana nxa kuyikuthi udlule kithi ulathi aze aqede isikolo sakhe asimekeli ngoba siyabancedisa entweni eziningi even nxa behamba ngendizamtshina lezi senza ukuthi bathwale impahla eziningi ngoba silobudlelwano labendizamtshina ukuthi bayakwenelisa ukuthi bathwala 40 kgs of luggage nxa behamba. Kuyanceda khonokho emalini ngenxa yokuthi umntwana efika ngale uthi eqalisa ukugijigijima edinga ingubo edinga lokhu edinga lakho lalokhuya ngeyinye imali eyabe sihamba. So kuyabe kungcono nxa umntwana evele esuke ethwele wonke okwakhe alakho azakusebenzisa phambili.
Ye asithi na umntana uMadube lamhlanje ukhangele khonapha uyafuna ukuthi axhumane lawe enze njani?
Inombolo zami zithi +263 782 799 783 or uyenelisa ukuthi angibhalele ku-email edulink.zimbabwe@outlook.com. Wonke lokhu ngamabala amancane. O angene ku-website yethu www.int-edulink.co.za.
Namhla kwezabajabe sixoxa lomnumzana Themba Ndlela, omunye wabaqondisi benhlanganiso ye-International Education Link. Ye uhlelo lethu luma lapha olivalelisayo emoyeni ngokipstube. Lilale.
Lilale. Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.